into khona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa iyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zezimbabwe kumbe ezesadeti zile mvumo uhulumende kufunayo ngoba kulozibuse izimele independence, i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa umuntu ekhuluma nje nezinto angisendakati esemozambique kule cala ngibona ngathi lapho kuzaphonguphuma nje kuthiwa khona kuthi awulacaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe yena uphathwe ngendlela ethiyene?
Kulabantu abalikhulu amakhulu athi ambalwa abazeli bephuma ezimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lo lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla ezamabhiro kungekho emthethweni kodwa sayesizwe kuthiwa khona babotshiwe. So lokhu sokuqondane ukuthi abantu umongameli kumbe singathi izimbabwe uhulumeni wezimbabwe udani jeko konokuthi umzana riserele ekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwenisendakalo semozambique lapha vele sokusowonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba lemozambique?
Uzilo wezimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabantu bangabalungezana uphepho bavela voda emozambique le mifanekiso amavidiyo phinde kulezizalwane eziningi ezivele emozambique ezihlala emozambique ezimbabwe ezazikhuluma ukuthi into yokuvota ayisiyo into entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengoba sisithi akule nto entsha lapha nje okwenzisa ubuhlungu ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo semozambique. Kuyikuphula nje uhulumeni ngiwo esephula umthetho okwe-freedom of expression ezizalwane zezimbabwe lesadeti.